Langa isinqumo esethulwa ngumthetho wendaba waphezulu oye High Court sisithi amalunga edelele ephalamende awebandla eliphikisayo le-Citizens Coalition for Change ake ame ukuxotshiswa e-National House of Assembly le-Senate ngozithi ngunobhala jikelele walelo bandla umnumzana Sengezo Chabangu sokulamanye amalunga asexotshisiwe njalo emadalelawa namhlanje. Edaleni sanithi kuxotshiswe amalunga amahlanu awe-CCC abagoqela umnumzana Jameson Timba Webster Mawandera lo nkosikazi Wongai Thome. Edale le-National Assembly umlawuli waleli dale umnumzana Jacob Mutenda uxotshe amalunga alitshumi lantathu esithi ukwenze lokho engakaboni isinqumo somthethwandaba we-High Court kodwa wathi angasithola lesi sinqumo bonke abaxotshiweyo bazabiselwa. Okhokhela icula lamalunga asedalela ephalamende we-CCC umnumzana Amos Chibaya ukhulumele Studio 7 wavuma ukuba ngempela ungomunye wabaxotshiweyo lanxa kulesinqumo se-High Court esokuthi bake bame ukuxotshwa. Abe-CCC bakhweze emthethwandaba udaba lokuthi uChabangu ozithi ngunobhala jikelela lelo bandla kayisilo lunga labo ngakho-ke akalamandla loba ilungelo lokuxotshisa edala amalunga abo akhethwa nguZulu kukhetho lukangcwabakazi. Abanye abaxotshwe namhlanje edala le-National Assembly bagoqela umsekelo wesikhulumeli se-CCC umnumzana Gift Osalo Seziba, Admoche Iyevero, Stephen Chatiza, Oliver Mtasa labanye. Imizamo ye-Studio 7 yokuzwa umbono kaChabangu kumbe umnumzana Khalipani Pogeni ibe liphutha njengoba bebengasabela incingo zabo. Ekhuluma nge-Studio 7 ngempelasonto, uPogeni uvumile ukuthi kwaba liphutha ukuxotshiswa kwamanye amalunga edalela ephalamende kuluhlu lwakuqala esithi basahlolisisa ukuthi bangalobela ephalamende ukuze leli phutha lilungisiswe.